siyabonga Gibbs Dube. Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 13 Ntulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingalitshona njani izilukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulimala amapholisa kamanisipala etshaywa nguZulu eHarare ngemva kokudiliza izindlu ezakhiwa kuzitanda ezaphiwa abasekeli bezanuPF.
Ihambe kudange bayotshaywa khona ngale bazohamba izolo beleZRB bafika bagqekeza izindlu kade ziyakhiwe ngaphandle komthetho.
Kambe izulu lesikhukhula elatshaya izimota kwele South Africa kungabe kutshengisa ukuguquka komkhathi na?
Hayi, besingakezwa ukuthi bangaba khona, kodwa emangweni wasethembisa abantu beZimbabwe baningi kakhulu, kungabe kwenzakele.
Ukusilela kwemali emabhanga kungakubangelwa yini? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulamapholisa kamanisipala weHarare atshaywe izakhamizi alimala ngemva kokudiliza izindlu ezithiwa zakhiwa lapho okungavunyelwa khona. Izitanda okwakhiwa khona lezi zindlu zibikwa zathengiselwa abasekeli bezanuPF phambilini kokhetho luka-2013. Kodwa amapholisa kamanisipala bekade funa ukuyadiliza izindlu lezi abalekile ngemva kokutshaywa lokugijinyiswa aze ayabiza amapholisa. Sixoxe lo councilor wedolobha leHarare uMnumzana Peter Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye, kuliqiniso njengoba likwazi ukuthi khona iCity of Harare iyazama ukuthi khona ilungisise lokho kade kuyenzwa ngabantu okuphandle komthetho. Yikho sibili bahambile, imetropolisi yethu ihambile, ihambe kudange bayotshaywa khona ngale bazohamba izolo beleZRB bafika bagqekeza izindlu kade ziyakhiwe ngaphandle komthetho.
Manje abatshayiweyo labo abalimalanga?
Ye, izisebenzi zethu zilimele kakhulu, inkuluma zisezi nje basesibhedlela. So uyabona ukuthi khona umuntu bayayenza ngabomu into bekwazi ukuthi khona lapha into esiyenzayo siyenza ngabomu. So nxa selethiwa khona yenzani into eqondileyo, kabafuni ukuthi balalele ikansili nxa ikhuluma. So lapha babona kufanele ukuthi khona balwisane lamapholisa ekansili. So izolo sihamba leZRP bayogqekeza izindlu zomuntu wonke wasuka khonapho kwathiwa sokurayi.
Kukhona yini lapho lokhu kusele lakho kukhanya kuzadilizwa?
Ye, zikhona kakhulu indawo ezikhona abantu ababesakha okungaphandle komthetho. Yikho okunye kwangkhona siyabe sizama ukuthi khona sibanikeze amaphepha sithi khona hhayi njengoba kade seliyakile kangaka sesiyenza ukuthi khona lihlale. Safana le-Joshua Mkabuko. I-Joshua Mkabuko wakhona abanye abahlezi okusemthethweni sesabanike izingwalo ezitshengisa ukuthi khona bahlale. Kodwa-ke kunabanye abahlezi endleleni ehamba khona amaphayiphi esiweni. So bonabo bazasuka, ikansili izabakhipha, bayakwazi labo ukuthi khona sihlezi endaweni leyi engafiki.
Alo-ke uMnumzana Peter Moyo, ikansila wedolobho leHarare, ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekhona le eHarare. Kambe izulu lesikhukhula lomoya othwale izimota kwele South Africa wadiliza izindlu kungabe kutshengisa ukuguquka komkhathi na? Ingcwethi kwezokuguquka komkhathi i-climate change ngesiNgisi zithi ukuguquka komkhathi lokhu kulakho ukudala umonakalo kuminyaka elandelayo. Kuyona le iviki abanye bathi savunguzane esitshaye i-East Rand kwele South Africa singaba siyisibonelo sokuguquka lokhu. Sixoxele sizalane seZimbabwe uMnumzana Cassius Jesus Manampofu ohlala kwele South Africa njalo wabona isavunguzane lesi.
Kube lokutshintsha komumo womkhathi lapha eSouth Africa ngoba iSouth Africa lilizwe elilama-seasons ayi-4 apheleleyo, ne-autumns, ne-summers, ne-winter, ne-springs. So every time ungathi season iyachinta kuba khona owenzakalayo kwezo umo umkhathi izulu kube lezulu eliqala endaweni emangeni weCape Town labuya likhuphuka lisiza towards the north lange eastern side of the country lange western side kodwa izulu lakhona lithese lisafika emangeni waseDurban kuKZN province kube nezikhukhula ama bridge ahamba abantu abanye bathethwe imfula kuba kwaba lamakhaza abuhlungu kwaba nonqwaqwana omunye omubi kakhulu so kube nomonakalo omubi kakhulu endaweni zeKZN
Sizwa kuthiwa kube lalokho kuthiwa ngesilungu yitornado isavunguzane esikhulu kakhulu ungasitshela ukuthi sikwena okunganani
ya isavunguzane eso senza imonakalo omkhulu kumango waseGauteng province kakhulu endaweni yaseThembisa north east of Joburg so kube nomonakalo omkhulu kule mall abayithi iphumulani mall imoshakele izitolo eziningi kakhulu zisele ezinye zingela roof imall enkulu amaroof ahambe izimota zeziningi zifile kwasuka lapho itornado yangkhona yaqonda kule service station ebiseduzane layo iroof yayahamba yasuka lapho yaya esibhedlela lapho kwaba nomonakalo sibilo omkhulu kakhulu amaroof ahamba waqhubeka wangathi endaweni kuthiwa Eastland Mall lapho wayenza umonakalo khona lapho etuhamba khona jika wa i-direction wangathi usiyempumalanga sigcine sesizwela ke indawo emangeni waseBronkhorst ongathi usiyempumalanga lapho hlanga khona impumalanga province leGauteng so lapho ohambe khona kube nomonakalo omkhulu kakhulu izihlahla bezihamba izinto zabantu bezihamba kube kubi kakhulu kwezinye indawo
bakhona yini abeZimbabwe ozwayo ukuthi bengabe moshakele ngesikhathilesi
hayi besingakezwa ukuthi bangaba khona kodwa emangeni waseThembisa abantu bezimbabwe baningi kakhulu ngabe kwenzakele ukuthi bangaba bebambekile kuleso simo esinjengaleso ngoba ekuruleni metropolitan isuke yathi yafaka emergency service yayo ukuthi siza abantu abangabe izindlu zihambile abangela kudla kunalokhana so ngineqiniso ukuthi abantu bezimbabwe bangaba khona abaphathi ababambekileyo kulokule nto enjengaleyo ngoba baningi kakhulu eThembisa khonaa
Hello-ke umnumzana Cassius Jesus Manampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa Ukuqhubeka kokusilela kwemali emabhanga sekuthiye uZulu esezibuza ukuthi kanti vele kungakusenzakalani. Abanye ngabathi kungaba kubangelwa ukuthi lesi yisikhathi lapho izisebenzi ezithola khona iholo lazo. Kodwa abanye njalo ngabathi vele elizweni akusela mali ngenxa yokuvalwa kwamafektali. Bakhona njalo abathi uZulu kasase imali emabhanga useyigcina endlini. Sixoxe lengcwethi ecubungula izenotho omnumzana Masimba kuJera ukuze sizwe impendulo yembuzo le.
Nxa sikhangela uzabona ukuthi khathesi yiso isikhathi abantu abaningi abazuza imali zabo. Sibone amasotsha abazuza imali ngemali, amapholisa ngolwesithathu, siyezothi amadokotela bazuza imali zabo ngesikhathana esilandelayo. Laba abasebenza ku-private sector abayazi abahlala rabo. So kuyabe kule pressure yokuthi abantu bonke baye befuna ikheshi yikho imali isilela khathesi
okokuthi nxa kuphakathi kwesikhathi kungayisikho sikhathi sokuphela kwenyanga kuba njani iyabe ikhona imali
imali iyabe ingekho kodwa ipressure yangikhona ekudinga imali iyabe ilutshwana kakhulu ngoba abantu abaningi abakwenzayo ukuthi nxa izimali zingangena phakathi laphana kuma-banks bayabe thola imali yonke beyikhiphe kuma-banks so kuyabe sekusitho ukuthi phakathi kwenyanga laphana kuyabe kungena pressure eningi ekudinga imali ngoba abantu bayabe bezikhiphele izimali zabo emabhanga mhla isiwa
udaba lokusungulwa kwama-bond notes lolo ubona ungani luzaqeda yini udubo lolu njengoba asisezi ukuthi sokuhamba njani ngodaba lo
babethe ama-bond notes azabuya ngo-October kodwa ngibone njengani azaqeda udubo ngibona njengani azakhoza i-confusion enzima ngoba abakaphumi egcekeni abantu laba abe-reserve bank le-ministry of finance ukuthi ama-bond notes azosebenza njani ngelinye ilanga bayavuka besithi ngawama-exports kuphela ngelinye ilanga bayavuka besithi ama-banks azosebenzisa i-discretion yabo ukuthi benika abantu ama-bond notes so ngibona njengani kuzoba ne-confusion eningi nxa kungachasiswanga ukuthi ama-bond notes kumele asebenzisenjani
Hello-ke umnumzana Masimba kutshela ingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930, 6065, laku 15460 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo silonkosikazi Virginia Dube, umgcini sihlalo ogatsha lwabesifazana kubandla lezapho, njalo owalwa kumpi yenkululeko. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Mina ngizakhuluma Mrs. Dube, owayengumlweli wenkululeko kuZipra, khuluma on my individual capacity.
Umumo okhona uphatha njani abesifazana? Lingathi lina abesifazana yibo abathwele amagabha avuzayo okwedlula abanye yini?
Umuntu ongumama sonke isikhathi nxa kuxokozela into zingahlalanga kuhle, umama uyothwala nzima ngoba umntwana wonke olambileyo ubuye khala kumama, mama ngifuna lokhu. Ungakhangela for instance abantwana bethu abasezikolweni khathesi, ama-teenagers. Umntwana uyakuya esikhathini, uyabuya kumama ethi mama ngifuna ikhotoni kumbe ngifuna iphedi. Akula mntwana uyakuyise. So thina njengabomama ngombono wami akusiphathi kuhle ngoba kwenza impilo yethu ibe nzima kakhulu.
Manje ugatsha lwenu kubandla lezapho kuyini okunye eliyake likwenza ukuphathisa abesifazane kwezombusazwe langaphandle?
Thina njengezaphu asilanto emangalisayo esinceda ngayo abantu ngoba thina i-challenge yethu enkulu ukuthi usizo singaluthola ngapi olokuthi sincedise abantu. Esikwenzayo kuphela ukuthi sifundisane njengabomama ezigabeni esihlezi kizo ukuthi kambe singenzani okungasisiza ukuthi sincedise abantwana bethu, sincedise imuli zethu.
Sesikhangela njalo abesifazana abalwa kumpi yenkululeko, baningi yini abazuza izikhundla kuhulumende ezingani ziphezulu? Sesikhangela ikakhulu abakuzipra.
Izikhundla zazisiya ngokuthi wena bakubone njani abalamandla okunika abantu izikhundla ngaleso sikhathi. Thina mina for instance kuZipra abantu abathola izikhundla ingxenye ngababala bengakwani esandleni sami sesisodwa engibaziyo abathola for instance ku-army abathola nje okuyizikhundlanyana khona lokhu. Otherwise iningi lethu senze okokufundela sesigijima sesibamba lapha lalaphana ukuthi nje siphakame nje mbijana sithole lathi okungasisiza.
Kodwa abanye benuke ukuzandla abesifazane.
Oh, nabangazi lutho obhuqa ukudla vele bazithola izikhundla. Wawungasebenza nje ofisini ulo muntu ongaziyo ukuthi ozafundela khonapho kube into e-right, kungabi lahlupho.
Bona omama abalwa kumpi yenkululeko baphathekile yini kakhulu ukuthi bethuthukise ilizwe?
Mina ukuthi angikholwa kakhulu ukuthi usebenzele isizwe sakho kumele ube lesikhundla. I think kube luqalise lapho hlezi khona njengomama ukukhulumisana labanye, libonisana, lilalela ukuthi kuyini okwenzakala elizweni, kambe lingafundisana lingaya ngaphi lapha okufundiswa khona abantu ukuthi lithuthukise kumbe ikulima kumbe ama-projects enziwayo nje ezindaweni ezithiyeneyo. So mina angikholwa kakhulu ukuthi isikhundla esesiqakathekileyo, but ukuthi libona njani njengabomama izinto.
Manje labo omama ababesidlalela ezigabeni zabo bazakuzwakala njani? Bengabekwanga laphana ukuthi kukhulunywe ukuthi yibo abazakhokhela abantu ukuthi benze inhlelo ezithile.
Ye, ekugcineni omama nxa sebefundisiwe, sebehlonyisiwe, sebesazi lokhu lalokhuyana, sekusiba lula ukuthi umama esikhundleni anganikwa isikhundla ngenxa yokuthi ngumuntu ongumfazi, but anikwa isikhundla ngenxa yokuthi uyanelisa ukuthi aphakamise abanye omama afundise abanye omama omama bonke bathuthuke.
Ayisibongile kakhulu ukuxoxa lani. Kodwa lingabachiyela liphi abalaleli?
Abalaleli ngingabachiyela ukuthi kambe noma kuqokozela kunje elizweni lethu ikakhulu thina omama kuqakathekile sizazi ukuthi sime ngapi, sizazi ukuthi savela ngapi, njalo kugcineni lifa bani esizalitshiyela abantwabethu. Ikho engakuchiyela abalaleli.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Virginia Dube, umgcini sihlalo ogatsha lwabesifazana kubandla lezaphu njalo owalwa kumpi yenkululeko ekuvuyo lezipha. Sixoxela ye eseGweru. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile Mhlanga, ube lelanga elihle. Kwezemidlalo ngamafitshane ke sikhangele imidlalo ezadlalwa kusasa kundawana ezitshiyeneyo zelizwe. Imidlalo ke le nge-Premier Soccer League. I-Haumain FC yona izadlala le-Border Strikers eLuveve. Kuthi i-ZPC uxolo le imidlalo esidlalwe lamhlanje eyakusasa yiwange FC izadibana leCholocho FC. Kuthi iChicken Inn yona izadibana leHarare FC eLuveve. iTriangle izadibana leNgezi eGibo Stadium. iHighlanders yona ke izanqikilana leCapes United National Sports Stadium.
That both the youth of today or them really stay, and it not funny. No sir, it not funny.
Sigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma yezihlengeni, ingoma ka Linton Kwesi Johnson ethi yona it no funny. Sike sikhangele ke inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Kulimala amapholisa kamanisipala weHarare echaywa nguZulu lapho efuna ukudiliza izindlu ezakhiwa kuzitanda ezaphiwa abasekeli bezanu PF. Kambe iZulu lesikhukhula lomoya odilize izindlu wathwala lezimoto kwele South Africa ungabe utshengisa ukuguquka komkhathi na? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande lilala.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.